sibe le meeting namhla kuseni labo bathe sokumele be join njengoba igovernment yangkhona ingakhangela izikhalazo zabo dokotela for isikhathi eside kangaka. So lawo sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha sebediniwe olokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoyina isike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela abanjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu abanjalo, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela amashudi aspecific medicine, yibo bosi bethu, so to speak.
Singathi
abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abanenganganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo it's a big signal because kutho ukuthi akuna patient esingabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated, anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
Singathi lapha sikhuluma ngemikhuhlane njengayiphi baba?
Kuyadiphenda nxa kuyi-medicine kumbe kuyi-surgery. Isurgery sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda waphezulu. Then i-medicine kule mkhuhlane yangikhona, imkhuhlane le ebamba abantu abadala le complicated imkhuhlane enjalo njengabo-diabetes, i-diabetes eku-advanced stage, u-heart failure laba le mkhuhlane amathiwa ama-autoimmune diseases, imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Pepe lapho? Sokungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawa, i-condition le, i-condition nje ebilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenele ngokuphangisa. So i-crisis le just an acute manifestation of a chronic condition nje ebilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphangisa ilungise umumo ezibhedlela, impilo zabantu abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena ngumsekeli kamongameli uthi hayi ukuthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile kuleave useqalisele umsebenzi. Konke konoku kutshona?
Indaba vele ibuyela khonoku nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akula maphilisi ezibhedlela, imitshina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ukuya emsebenzini, izinto zonke kumakhethi sezithengiswa ngama-US dollars, i-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars, imali esizitholayo ngeze-RTGS. So imali le esiyitholayo i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa yokuthi ayikwani, njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esuke sifuna ukuyikhuluma lohulumende yona le ku-negotiation ukuthi bona banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemsebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele nalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lithole konke khonoku elikufunayo.
Yes, yikho kuvunyelane ngodokotela bonke.